Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izibukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhla ziku-12 Mabasa 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkundla yendizamtshina ye-Robert Gabriel Airport ike yacitsha amandla kagetsi izolo, okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zindaba uHopewell Chingono obevela phetheya lapho akhuluma khona kubi ngohulumende. Ibandla le-Citizens Coalition for Change liphathisa imuli yako Elvis Nyathi owabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot ngemali.
Siyawazi ukuthi ukuletha umuntu osethule osuka la elizweni njengeGoli kuthatha imali eningi okunganani.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqale izolo lube labantu abalutshwana.
Siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu, sinikana intshukutshi yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba okubana rejista ukuvota ukubana sikwenze lokhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inkundla yendizamtshina e-Robert Gabriel Airport ike yacitsha amandla kagetsi izolo, okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zindaba uHopewell Chingono obevela phetheya lapho akhuluma khona kubi ngohulumende. Amaphephandaba lemisakazo kahulumende kusukela ngeviki edluleyo abesethula indaba ezixothoza uChingono ngoba ethule amazwi akhe emhlanganweni wezamalungelo kaZulu eSwitzerland esithi uhulumende weZimbabwe ulenkohlakalo njalo uyehluleka ukunakekela uZulu ezibhedlela ezingasela mitshina yokwelapha imvukuzane. UChingono wengezelela wathi omama abakhulelweyo bathwele nzima ngokusilela kwendingeko zezibhedlela. Lokhu kucunule abebandla lezanu PF abamsukele ngelokuthi ugcona ilizwe ngalokho umthetho ozabopha abahlambaza ilizwe ophakathi kokubunjwa we-Patriotic Bill sokumele wethulwe ngesiphangiphangi. UChingono ubefika eHarare izolo ntambama kuze kucitshwe amandla kagetsi. Kodwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi akula okubi okumehleleyo. Umphathintambo wezokuthwalwa umnumzana Felix Mona utshele iStudio 7 ukuthi amagetsi e-airport acitshwe ngumbane kodwa okwemizuzu emilutshwana kakhulu. Ibandla le-Citizens Coalition for Change liphathise imuli yako Elvis Nyathi owabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot ngemali. Umuyi otshiye unkosikazi wakhe labantwana abane ubikwa ezabekwa kobulawayo ngomgqibelo. Imuli yakhe ilokhu idinga uncedo lwemali ukuze yenelise ukuhambisa isidumbu sakhe lokuthi ayengcwatshwa. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kube le-delegation kumbe iqula labantu elikhokhelwa ngubaba uMathi ongu-chairperson we-district ye-Johannesburg. Sifike sakhulumisana lemuli labangane lezihlobo lathi saba lokuncane siphathisa ngakho lanxa isimo sizima. Ibandla lincedise ngemali engange-R6,000 okwanamhlanje, kodwa kuyukuthi lokho kusiba le mizamo yokuthi ujeke kusenzwa engathi fundraising budinga imali ukuze kungezelelwe ngokumsebenzi siyawazi ukuthi ukuletha umuntu osethule osuka la elizweni njengeGoli kuthatha imali engonganani so siyabonga abafowethu abasegoli ngigesele abayenzileyo yokuthi belulisandla bancedise lokho kusaqhubeka kusadingadinga sikhuthaza njalo ukuba nabanye abafowethu abakhona eGoli lanxa bengasomalunga ebandla lethu bancedise ngoba silahlekile sonke njengabantwana beZimbabwe aso into yephathi aso into kabani into yethu sonke njengabantwana beZimbabwe isihluku lesisiza esenzakele siyasibona ukuthi wonke umuntu bakithi aphatheke entweni le kuncediswe imuli umufi abuye ekhaya.
Manje lusakhona yini olunye uncedo elikhangelele ukuthi luye phathisa imuli yakonyati?
Njoba sengishilo umsakazi ukuba ingcebo yethu lokho ivuliwe ukuba abantu baphosele bancedise lati kasimanga ukuzama ukukhankasa ebantwini ukuba bakithi asincediseni ngalokho sokwehlile kwehlile thina sodwa so into yemuli yakonyati kuphela ngokwethu sonke njengabantwana beZimbabwe abafowethu abaphuma besiye eGoli baphunyiswa ngumumo okhona elizweni lethu leli kodwa besiyafika khongale sebesiyaphathwa njenge nyamazana ungabukela ama video lamampikisha okufa kwamfowethu uNyathi kubuhlungu kakhulu kuba bakithi abantwana bephumela izweni labo besiyaphathwa ngaleya ndlela kwele yilizwe ngenxa yokwehluleka ukubusa kwebandla lelikhona lezanu PF ukufa kukaNyathi kusezandleni zezanu PF izandla zezanu PF zilegazi likaNyathi labanye inkulungwane eziningi kakhulu engingazibalisa ngaziqeda abantwana beZimbabwe abafele khona phelizweni labanye abafele phandle ngenxa yokuhluleka kwelizwe kombuso weZanu PF lokhu sizama ukuludinga njengoba ngisisho njalo sesilungiselele ukuba mhla womsebenzi sesizwe imolithi umsebenzi ukhona ngomgqibelo wonalo ozayo siphatheke kakhulu lathi ngokuba khona.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lesiphathamandla sebandla le-Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube njalo oyintatheli zindaba eyayisazana lomuyi.
Umumo ukabili ama South African azondile kakhulu sike sabona izolo omunye wenkokheli yentsha ye ANC kona ngale Deep Sloot esithi yena abasafuni muntu ongumZimbabweni bekugoqela abalamaphepha labangelamaphepha ngoba bathi bona abalamaphepha yibo abaletha laba abangelamaphepha befike babondle ezindlini zabo kukanti futhi bathi bona amaZimbabweni abulala abantu agcwele yonke indawo edithluti kungakho abasafuni la kuwabona abasafuni ukuthi amaZimbabweni ancedise even nesekutholeni ingxazululo yenkinga ezikhona khona lapho edithluti kukanti amaZimbabweni wona amaningi ethukile kakhulu ngoba awasazi ukuthi aphephele ngapi ngoba ekhaya into yabasusayo isasekhona ayikapheli kukanti lapha bayesaba futhi njalo ukubulawa lamapolisa sobone esethululelwe kungakho abanye sebesesaba khona ukuthi bangachiswa ngumphakathi kumbe babotshwe ngamapolisa babuyiselwe ekhaya.
Manje ngokubona kwakho ubona kuphela njani lokho? Kuzaphela yini kumbe sizabona kuqhubeka kunjalo?
Ukuthi lento izaphela njani yinto esingeke siyitsho ngalesi sikhathi kodwa siphilela ethembeni lokuthi uhulumende uzokwanelisa ukuthi avikele impilo zabantu kugoqela labo kuza ukuze lento ingamemetheki iye kwezinye izindawo njalo lama la adalwayo abantu abathi bakhala ngawo abe South Africa sikhulekela ukuthi abawadalayo babotshwe kungelani lokuthi ngabe eZimbabwe kumbe ngabase South Africa ngoba umemetheka kwamacala lokhu yikho sokusenza ukuthi lamaZimbabwe angenzanga lutho agcine esebhixwa ngodaka kukanti futhi esikunye sikukhulekelayo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe iziphathi intambo bakahulumende kabatshele abantu ukuthi amacala kawadalwa ngumuntu ngomhlobo othile kumbe ngokuthi uzalwa elizweni ezweni elithile isigebenga sizahlala siyisigebenga kungakho lokho ukuthi kube sokuthiwa amaZimbabwe yiwo abulala abantu bona kungela muntu osebochiwe kuthiwa lo nguye obuleleyo yikho kusuka kukhuphule inzondo ebantwini okunye njalo okungeza ukuthi udlamelo luluphele ukuthi uhulumende angakhulumi kuphela ngenhlanganiso ezinjengabo Operation Dula kodwa kube khona abonakala ekwenza abavinjwe ukuhambeni bekhuluma izinto ezingayisizo ngomphakathi wokuza abayeke futhi ukuhamba bengiqoqodela abantu bebabuza amapassport ngoba lento evigilantism yiyo edale inkinga ezinjengalezi izondo ebantwini bokuza iqhubeka ikhuphuka ngenxa yenkulumo ezimbi eziqondise ebantwini bokuza zisukela kumapolitician anjengawe Patriotic Alliance lawe Action SA kunye lenhlanganiso ezinjenge Operation Dudula esezithole umsebenzi wokuzilibazisa ngokuhamba bekhuluma izondo ngabantu bokuza kwele South Africa
yena uhulumende weZimbabwe ikhona yini indima angayidlala kudaba lolu
uhulumende weZimbabwe nguye yedwa ongayenza ukuthi lento engalapheli akayenzi kuphela ukuthi azwelana South kufanele ukuthi uhulumende azinuke amakhwapha azibuze ukuthi abantu abale 42 years bezibusa kungani bephaphatheke bagcwala umhlaba wonke lapho abafika khona basetshenziswe baholiswe izimali ezibathuwe langamacala babe yinhlamba emphakathini
umnumzana Mxolisi Ncube isiphathamandla sebandla le Patriotic Front kubikwa kulabantu abalutshwana kakhulu abahambe kuyabhalisela ukuvota phansi kohlelo lwekhomishini yezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC oluqale izolo elizweni jikelele esikhulume labo kobulawayo bathi bekungelandwendwe kwezinye indawo ezilithumi lambili ezifakwe ukuthi abantu babhalisele khona kobulawayo ngakwelinye icele oluka Registrar General lalo luphakathi kokubhalisa abadinga izithupha lencwadi zokuzalwa ubathabile masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo
umkhankaso oqhutshwa yikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission uqhutshwa elizweni lonke kobulawayo kulamaqembu alithumi lambili i-12 unkosikazi Sithembiso Khuphe isikhulumeli sezekhu kobulawayo uthi kwakuvele kuhleliwe ukuthi kuzakuba lo mkhankaso wesibili
i-BVR u-phase 1 yenziwa ngo-February kathesi ekuqaleni kuqaliswa u-phase 1 kwakuvele kulungiselelwa ukuthi kuza kuba lo phase 2
umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ukhuthaza uZulu ukungadlalisi leli thuba lokuyabhalisela ukuvota
siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu sinikana intshukutshi yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba ukubana register ukuvota ukubana sikwenze lokhu sinanzela futhi izeki sifake lamasenta nala asilandele indawo zethu ngokuhlala kwethu kuzigaba zethu izabe ikhona nini ngokunjalo senze masinya ukuthi hambe register ukuvota.
Umnumzana Thembelani Dube uthi amaqula awezekhi laba ku Registrar General abathathisa izithupha kumele asebenze endawonye ukuze umuntu eqeda ukubhalisela izithupha ahle aye kuqula lokuyabhalisela ukuvota.
Kodwa sikukhuthazayo kakhulu siyinhlanzwe yobulawa Progressive Residents Association ukuthi ngabe kuthi izingatsha zikahulumende ziyabambana. Ugatsha lwe Home Affairs lubambane kakhulu logatsha lwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana abasafunda ezikolo kube yibo abalandwayo besiya balisho ukuthi babe lezithupha njalo ngakusenza kube le synchronization of the department ye Home Affairs leZEC ukwenzela ukuthi umuntu obhalisayo ethatha isithupha ahlabe ngumuntu futhi obhalisa ukuvota
unkosikazi Melissa Chuma uthi wehlulekile ukubhalisa ukuvota ngoba isithupha sakhe sephepha sidabukile
ngithe ngisiyabhalisa ukuvota namhla ababhalisayo bathi isithupha sami asikhanyi ngoba sesizimvuthu bathe ngiqale ngithathe esinye ngibe sengiphenduka ngizobhalisa sengiza ngamekela lawo abathathisa izithupha nxa sebeseduze lami ngihle ngiyethatha esinye isithupha lami ngikhangelele ukuvota umnyaka ozayo
laloba uhlelo lolu luvulwe okwehlandla lesivili umsakazo lo unanzelele ukuthi inani labantu ababhalisayo lamhlanje beliphansi kakhulu kuthi ezinye indawo lapho abezeki abakade bethe bazaba khona bebelokhe bengakaqalisi abantu abavunyelwe ukubhalisela ukuvota ngabaphezu kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili i-18 kufanele lo ozobhalisa abe elesithupha loba incwadi esebenzayo yokuhamba kwamanye amazwe oku Okunye njalo okufunakayo yincwadi etshengisa ukuba uhlala ngapi, okungaba liphepha lamanzi likagetsi loba elocingo. Kulabo abahlala ezindlini beloja kufanele babe lencwadi evela kumnini indlu echaza ukuba ngempela uhlala kuleyo ndlu. Okunye okungasetshenziswa njalo okuchaza ukuba umuntu uhlala ngapi yincwadi ebhalwe ngumqhatshi loba ibhuku lesibhedlela elilenombolo yendlu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abafuna ukubukisa embukisweni weInternational Trade Fair ozenziwa ekupheleni kwayona le inyanga baningi kakhulu. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi wakwele Dubai umnumzana Shaji Al-Malk olemali eningi okumangalisayo ibillionaire ukhangelelwe ukufika elizweni namuhla lapho azakhangela ukuthi engasungula amabhizimusi bani eHarare laseVictoria Falls. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sawubona Chris Gandhi. Ha ukhuluma nochwane lengwenya. Ngikhuluma nginani goli emsawawa undonga siyaduma. Hawu nami ngithi ngiphose lami ebantwini bakwaMthokazi. Bantu bakwaMthokazi anifundi ukubambana, anifundi ukuzethemba. Ayikho enye into ezobuya ezulwini iqathake izoyenzakala kunina ningabambananga. Asihlanganeni maqhawe sizwane. Lokuthi ngilokhu ngidumisa into zama khelwane angeke kunisindawo. Thina fana sizenzela into yethu singabantu basesintwini. Empilweni kufana uma udumisa umakhelwane ufana nomuntu othatha ivezandlebe athi libambe induku ekhaya. Kuyazila kwenziwa lokho. Nini nithatha abafana basentshonalanga nibayenza izinkokheli zakithi nikwazi ukuthi le nto niyenza iyazila, iyazila impela. Indawo yakithi kufanele iphathwe abafana bakithi namadodakazi akithi. Le ndabeni ukuthi nithatha abantu le ekudeni lena abangakhuluma ulimi ningalwazi yikho nibona izinto zenu sezimaginqigonqo ziphansi phezulu zidirimakara. Yibo labantu abamosha lezo nendawo ezaziphuma amanzi asaphuma imanzi, ezazigobhoza amanzi asisagobhoza sezomile kunginxa yokuthi nilethe okungabantu okukhuluma amalanguage angahambisani nawo akithi. Bantu bakithi asizithembeni uNkulunkulu nathi uyasithanda. Mqondisi qina, qina ube qhawe, qhawe le ungazwa ngalaba abazokubiza zela kosisi uthi uyowenzani lina kujahana namakhundwane. Right, ulwela abantu bakini. Ngiyabonga Chris Gandhi, awuthi ngingabe mude kakhulu. Baya danki
eStudio 7. Sanibonani, nivuka njani nabalalethi? Ngisacela laphana kuleyani indoda ehlala ikhuluma lapho eStudio 7 ukuthi uthi yena umqondisi kufanele ukuthi ayongena abambane loChamisa. Bengicela leyani indoda ithi yona uChamisa akabuye ezoba phansi kukamqondisi. UChamisa yena athi asilethele amasupporter. Amasupporter azovusa iqembu leMRP libe likhulu. Angathi yena umqondisi afanele ayovusa iqembu likaChamisa. Umqondisi yenene lakhe iqembu. UChamisa yena why engathi yena akabuye ezoba phansi kukamqondisi amnikeze abantu. UChamisa abantu bakhe bonke bayovotela iMRP. Why engatsho kanjalo? Yazi abanye abantu angazi. Ndoda, hayi be siyakucela ndoda maku ukuthi igaba lakho alivaleki. Hayi angazi ungalivalelwa mbani. Ukuvala igaba ndoda ma ungakwazi ukuthi ungathini akazi yabona.
Salibonani ku Studio 7. Olibingelelayo ngumathuthu ekhaya ngise Plumtree. Ngiyezwa abalaleli bayakhuluma lapha ngendaba ezimbako, abanye bathi kungani abantu basesishoneni besihlala emandebe. ezindebeleni engicabanga ngiyami ingqondo lokuyana akusonto engasisiza ngalutho ngenxa yokuthi lathi sinje masingazibuza ukuthi kungani sikwamanye amazwe aphandle kweZimbabwe i-answer sizoyithola thina ukuthi kungani singaphandle njalo zokuthola ukuthi kungani abantu basesishoneni nabo bekhona emaNdebeleni. So ngibe sengithi khona umbono wami lapho ukuthi uma ungumuntu ofuna intuthuko ufuna ukutshintsha ufuna ukuthi ikusasa labantu abakulibe lihle kufanele uvote ungaxeki uvote ngokuthi uvotela iqembu eliza kukhulula phambili iqembu eliza kukhulula abantu bakho nothi ungavota ngokuthi uvotela umshona kumbe umndebele kuzoba kungela nkululeko lapho ngoba akulanto ezabe iyisolution yenzakele. So bengijola ukuthi kufanele ukuthi sinje singabantu kumbe singama-African sibe kwazi ukuthi i-Africa ivuswa yithi uma umbonile umshona esondela duze lawe lobo umndebele esondela duze lawe kufanele likwazi ukuthi lishiye imbono ezayenza ikusasa lelizwe loba ikusasa labantwabenu. But ingathi ubona umshona kumbe ubona umndebele ubususithi lo kakhulumi ilanguage yami ngumshona kumbe lo kakhulumi ilanguage yami ngumndebele awuyakhi lutho ufana lo muntu omindawonye. So ebengincusa kakhulu ebantwini bakithi ukuthi kabakulahle lokhu ukuze ilizwe lihambe ilizwe lethu liphumelele. Akumnandi lokho esikwenziwa kwamanye amazwe sibonakala nje abantu abangelangqondo sibulawa okufanele thina sizisukumele sivuseni ilizwe lethu siyekelani ukubhekana ngamehlo ukuthi kulomshona kulomndebele lokho angeke kusisize ngalutho ngesituation esibhekane layo eyokuvusa ilizwe laseZimbabwe. Ilizwe laseZimbabwe lidinga ukuthi umshona lomndebele ngumvenda ngumthangana ngumnambi yayini kubambisane kukwazi ukuthi ilizwe lethu liyanga njalo sivote sibe kwazi ukuthi ayivoti lethu lona litho njalo impila enhlala kahle kuyini.
Ngiyalibingelela lonke bantu bakaNkulunkulu okukhuluma ngoBarnabas ephuma lapha empandeni ePlumtree kweZimbabwe. Bakithi kuyadabukisa kakhulu ukuthi impilo zabantu sezenziwa nje kwaba yinto nje enganakiwe. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubuntu kungakhathalekile ukuthi umuntu uvela kulempilizwe umuntu kasahlonitshwe ubuntu bomuntu kabusahlantu basahlonitshwe. Ngikhuluma kakhulu ngizwisa ubuhlungu kakhulu ngizwa ubuhlungu kakhulu ngomnde wethu mfowethu kungakhathalekile ukuthi nyamazi kodwa ngitshola ukuthi ngoba edabuka eZimbabwe ngizwa kakhulu ubuhlungu ngokubulawa kwakhe umuntu abulawe achiswe into esesaba ngaka ingazanga yavela sayizwa ukuthi umuntu uyachiswa abantu bembekile bemkhangela umuntu egonyuluka esiza ubuhlungu echiswa ngomunye umuntu angabufuniyo lobo buhlungu. Uyazi inkuthazo yami lapha bakithi ukuthi ngihlala ngisho ngithi mina ikhuba lenye indoda lilandile ikhuba lenye indoda uyathi usebenza uthole sokungena lokunye umuntu sefuna ikhuba lakhe ngendlela futhi esiphansi ayizizalo zase South Africa zifune ikhuba lalo lazo ngendlela ephansi kakhulu. Ya indlela yokubulala izobuhlungu kakhulu ebantwini bakithi beZimbabwe ukuthi kambe lesi senzo nxa sisenziwa emuntwini wakithi thina sithini. Yebo ngeke sikhulume ngoba vele sicelisile kodwa ke okukhona ukuthi impilo yomuntu iqakathekile phambi kobuso bukaNkulunkulu. Ifu umuntu ezabulawa agongodwe ebukelwe ngabanye abantu esifa ingani yona inyamaza nxa ungabuyithisa ayenzwa ngaleyo ndlela. Ngilethe ukudana kwami emndenini walaba bantu lonkosikazi wakhe umuye unyathi umfowethu osishiye ngendlela ebuhlungu futhi engasoze yafa yazwisiseka even one day. Bese ngisithi-ke mina mhlawumbe ebantwini bakithi ngicabanga ukuthi leli lithuba kumele sisebenzise ukuthi mhlawumbe siye ekhaya njalo siyokubhalisa ukuvota ngoba ngaphandle kokuthi sivote sikhulume sikufunayo lesingakufuniyo sikubeke laphayana ngicabanga ukuthi sizakuqhubeka siloke sidubeka njalo nje. Abantu beSouth Africa ngezomzabalazo bancedwe kakhulu ngabantu beZimbabwe kodwa ke namhla bajike bayenza abantu beZimbabwe baba yizinja. Ngakho ke ngithi mina maZimbabwe lamahle ngicabanga ukuthi leli lithuba lisikhathi sokuthi asibuyelele emakhaya kungangcono ukuthi uyofela kini kulokuthi ufele lapha ngale indlela umfowethu afe ngayo ebuhlungu engeke yafaya saphothwa ngumuntu ophilayo kodwa mhlawumbe saphothwa yibo beSouth Africa. Kubuhlungu lokho bakithi kubuhlungu kakhulu bakho kubuhlungu kakhulu kubuhlungu emndenini kubuhlungu elizweni. ngakho ke siyacela ukuthi ke bantu bakithi kungangcono sizibuye emakhaya siyohlala phansi njengalokho kulungiselwa ukuvota siyabhalisa silungiselwa ukuvota lati ukuze mhlawumbe uNkulunkulu angangenela nathi sike ngenila ngasithola ukuhlala phansi sinethezeke akulunga ngokwenziwa ngama South African impilo yomuntu iqakatheke kakhulu ngesilungu sithi thina every human life is sacred okwenzakaleyo I 100% condemn that despite ukuthi South Africa ayisafuni abantu baZimbabwe asiyondlela ebingamela iyenze ithathe umthetho nje ufake ezandleni zama South Africans bagongoda umuntu ngalendlela ngiyabonga abalaleli
njani lonke wasakaza baka Studio 7 kuna ngapha nasemelika sibonga umsebenzi omuhle elisiphathela wona kungani inkosi ngale ukusisa liwuqhube ngendlela eliqhuba ngayo ngiyabingelele khona ngale osamncedisi sadika ngiye khona ngale ngasebridgini besimukhwe umfowethu umadoda ngithi uvuya njani khona ngapho ndoda uqhina ukhokhobe sakamama jike sasejoseph angithi u-abraham ngijike ngisantumbana umfundisi wami ngibuye ngapha asentana umama ozala mina unalo philani khokhobe ngivike i-COVID-19
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika amakhulu lamakhulu amasosha akwele Russia abonakale elubhekise kunyakatho yakwele Ukraine lapho ukukhangelelwe ukuba lempi embi kakhulu amabutho akwele Russia asuka emadolobheni ambalwa lapho wacatshangelwa ukuthi abaleka amasosha akwele Ukraine ababalwisa ababengakucabangeli siqoxele olandela izembusazwe weMelika umnumzana Rafael Mthombeni
baba kanti mbona ngathi mina ayikapheli ngoba mbona ngathi lapha okungathi kwehlule engubonayo ukuthi iRussia ithathe ilizwe leliyana kumbe yenze amabutho awe Ukraine asarende ukuthi sebehlule bona ngathi lokho kubehlule ngoba kungathi strategy sabo babengathi bazagombolozela indawo enkulu bese bezama ukutshaya ke bese bezama ukuthatha khonapho bona ngathi kubehlule lokho ngathi bayangqenqa njengokuthi engxenye uthi wena nxa kuseZimbabwe laphana sebefuna ukuthi bayethathe imtare bathathe i-East Coast liyana imtare ngale ngoba sebehlulekile ukuthi bathathe konke ojolojo labo kezi ngaphansi ngapha so ke mbona ngathi ayikapheli ungathi bayangqenqa lokhu bangathi bafuna ukuthi bahambise amabutho abo nganxanye ku-Eastern Coast ukuze bayezama ukuthi balwe khona ngale kodwa ke ngibona ngathi i-Eastern Coast bebeke bayitshaya vele iminyaka ledluleyo angazi ke khonapho ukuthi kumbe sekuyukuthi baya-withdrawa laphantu sebenqenqa ukuthi sebephuma asazi njalo sizabona khonapho
ukukhethwa komkhulu wamabutho ugeneral omutsha ozakhokhela ibutho leli leRussia kungakutshengisani lokho
ya ngibona khonapho ukukhethwa kuka general lo mutsha lo ukuthi akhokhele laphana kuyikutshengisa ukuthi no kungathi izinto kazihambanga kuhle laphana khona njengoba khona lokho engike ngakucasisa ngaphambili ukuthi babekhumbula ukuthi bona bazangena etsholotsho bahle bayephutshe emtara kodwa ke kungathi kwehlule so ke lo umaplana ugeneral lo ngiyabona wayeplane yona leyo ngiyabona nguye lo osesehliswa esikhundleni ufakwa lo omunye lo ongenileyo lo omunye ongenileyo nguye yabona wayestrategizele ukutshaya i-Syria so ke ke bayamazi undoda ongathi ungathi ulochuku undoda wakhona so ke ke asazi khonapho ukuthi yena uzakwenzani kodwa kangiboni esenza lutho ngoba utshaya i-Syria lokutshaya i-Ukraine kwizinto ezimbili ezehlukeneyo Ukraine ikhangelwe kakhulu ngamazwe amaningi la abakhangela ukuthi kwenzakalani. So ke khonapho ke sizabona ukuthi uzakwenzana. Angeke achaye njengeSyria. ESyria anti umhlaba wonke wawungathi ukhangela eceleni. Bona bezichayela nje bezihlizela yonke into bachaya abantu abantwazana, bachaya izibhedlela, bachaya yonke into kungela muntu okhulumayo. Lapha kukhangelwe sizambona ukuthi uzakwenza.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazwe welemelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseTexas ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkundla yendizamjina eRobert Gabriel Mugabe Airport ike yacitshwa amandla kagetsi okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zindaba uHopewell Chingono obevela phetheya lapho akhuluma khona kubi ngohulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.